Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi, olamukela emoyeni ku Studio 7 ngenjabulo mhlaka 17 kuNkwenkwezi ngolwesibili 2022 ngontungamili Nkomo.
Endabeni kakhulu okonakele ukuthi ngeke kusalungiseka ngokuthatha lesi sinqumo sokuvula ukuboleka kwezimali. Yingakho okunje bekufanele ukuthi abantu babotshwe bayisiwe esitokisini abalemicabango enje ebulalilizwe engahloniphi ukuthi abantu bamele bahlonishwe.
Uhulumende namuhla wesule umthetho ofakwe ngumongameli Mnangagwa kunsukwana ezedluleyo obuvimba amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali.
Kade engasakhanyi ukuthi ungumuntu ubesebotile bekunuka kuyanuka. Kakhanyi ikhanda lelibotozekile ukuthi lobu kudla amboni ukuthi ngawukwanisa ukudla. Kuphathe okunye okungayenziyo ngoba ubesese ngumntwana omncane. Kade sikhangeleli impilo ukuthi nguye ozasigcina ikusasa. Ngoba ubengakathathi ubengumntwana omncane.
Abahlengi sebenelise ukukhipha izidumbu ezinhlanu emgodini weBugs Mine eColenbon lapho okuwele khona abembi begolide abayisikhombisa ngomgqibelo. Usephelelwe ngumsebenzi umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders uMandla Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla wesule umthetho ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezedluleyo obuvimba amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali. Lomthetho usolwe kakhulu ngabanengi ngoba ubangele ukuthi amanye amabhizimusi avale inhlelo zokuthengisela uZulu ngezikwelete. Ubangele njalo ukuthi amabhizimusi akhuphule intengo. Usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutka, uthi lanxa ususiwe lumthetho ulokhe uphatha amankampani, athi asacutshungulwa lugatsha lweFinancial Intelligence Unit phezu kwamacala aphathelane lokutshaphaza imali. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Kuyadlalwa isizingelezani sabantwana kubhodwa wandawo kuyiwele kuphenduke kuyiwe ngapha ilizwe liyadilika akukhanya ukuthi kuye nga. Ngohulumende ongikhona ecathula ngemva kweminyaka engu-40 esesihlalweni. Gakakwazi ukuthi ezomnotho ziphathwa ngayiphi indlela, gakakwazi ukuthi imali nxa ngabe iluza amandla, iphelelwa ngamandla, yenziwa iphathwa njani, gakakwazi ukuthi ilizwe libuswa njani, gakazilutho ngokulandela umthetho lamalungelo abantu. Kusadlalwa nje ngemva kweminyaka eminingi kangaka. Kubuhlungu lokho ngokuba ngemva kwalesi sinqumo, sona lesi esathathwayo sokuvimbela abantu ukuthi baboleke izimali. Kunengi kakhulu okonakele ukuthi ngeke kusalungiseka ngokuthatha lesi sinqumo sokuvula ukuboleka kwezimali. Yingakho okunje bekufanele ukuthi abantu babotshwe bayisiwe esitokisini abalemicabango enje ebulalilizwe engahloniphi ukuthi abantu bamele bahlonishwe.
Njengoba ususiwe lumthetho Ncube, singabona intengo yezinto isehla yini? Nanku phela sibone ikhwela okumangalisayo ngemva kokwethulwa kwawo.
EZimbabwe kakusebenzi ngaleyo ndlela. Akuyi ngokuthi izinto ekade ziyimbangela yokuthi kukhwele izinto nxa sezisusiwe kube sekusehla izinto seziyahlala khona lapho ekade zikhona vele ngentengo ephezulu kungenxa yokungacabangi kwalabo abasezihlalweni angazi ukuthi abantu abanjengalabo abasezihlalweni eziphezulu ku-reserve bank kwezezimali kunye nezihlalo zonke ezenza ukuthi kuthiwe nguhulumende lo kungani bengakuboni ukuthi abantu bayalimala kumbe bakuthanda kanjalo vele abantu belimala kangaka behlupheka kangaka izinqumo zabo zilimaza abantu zilalisa abantu bengadlanga zibulala abantwana ngendlala zenza abantu bangayi esikolo zenza abantu bathwale nzima ngendlela eyisimangaliso ukuthi ke balahleka ngaphe egcekele lingaka kuyamangalisa khona lokho ngakho izinto seziyahlala ziphezulu njalo azisoze ziphelele khona lapha ziseziqansa ziqanse zisiya phezulu ngokuba umnotho uyadilika le mali yeZimbabwe iyadilika ngaphandle kokuthi zisuswe kufakwe enye imali ethenga ngendlela efaneleyo lo mnotho ube khona ophilayo okwazi ukuthi uphathe imali ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association sixoxe njalo losomabhizimusi olilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uhulumende ubevele ephambanisile ngokwethula lumthetho
Bede bekumele kube njalo ngibona ngani bavu bakugijinye kakhulu ukubana kufakwe isinqumo sokumisa amabhanga ukubana babolekise izimali into vele kwakumele ngabe yenzakala kusukela ekuqaliseni kwakumele kukhangele wona la amakhampani ayenza udlawuza ngulobo obekhonashi ekusebenza izimali zamabhanga abazibolekayo beseyangena lazo ku-black market bekhoza ukubana i-exchange rate yethu ibilo kukhwela kulokufaka iblanket ban ejani eyadisebefakile okwakathesi kuyabongeka ke ukubana selokubonile khona kwalona bekuzalimaza kakhulu umkhonomi bekuzalimaza kakhulu amakampani amaningi kakhulu nxa sebekususile sebekulidile i-suspension le ngibona kanti abona kuyeleleka kakhulu ngapha ebantwini abayenza into zamabhizinisi
Ukulabanye Chuma abathi ukwesulwa kwalumthetho kuveza sobala ukuthi uhulumende uyaxoxoza nje kakwazi ukuthi enzeni kakwazi ukuthi abambe ngaphekele ngapi kudaba lokudilika komnotho
akumela ukukhangela ngendlela enjalo ukukhangela ngendlela yokubana vele umkhonomo wethu ubhizi u-attackwa le-Vice Center ngama-forces ashiyetshiyeneyo kulesikhulu lesi esisenza lokho kuthiwa yi-regime change agenda abakhulumayo sobala bathi bona they want to make our economy scream bafuna ukubana sibili umkhono wethu uze ukuklabalalelo kwalotona abantu bakithi lapho bazokugcina sebevukele uhulumende ngakho konoko besenzela nje bona betshintshe uhulumende ngoba bazonda uhulumende okababa umlanga kwalezanu p f so ama-attacks omkhonomi kathesi avele endaweni ezijhenjeneyo kakhulu okuyenza kube nzima vele ukuthi ukubambe chakala obana kungabi lapho okubheda khona kungabi lapho kumele kulungise khona kahle kahle kodwa into enhle vele uhulumende nangokwakhe ayisikho ukuthi bona yena nguye ole-monopoly of ideas njalo nguye okwazi konke uhulumende nguhulumende ngabantu okuthi vele kona kumele abe nguhulumende ozimiseleyo ubana angayenza isinqumo nxa angasibona ubana hhayi asihambi kahle akwanise ukubana avume ukubana asithinge leso sinqumo athathe esinye isinqumo esingabe siyisho esingabe sibonakala singcono
umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi olilunga lezanu PF kusenjalo uhulumende wethule uluhlu lwezinto athi abantu sebevunyelwa ukuzithenga kwamanye amazwe bengabhatali umthelo wejuti Lezi zinto zigoqela impupho, ithukela, isawuto, amafutha okupheka, irayisi, uchako lokunye okuchiyeneyo. Uthi abantu bazavunyelwa ukuzithengela lezi zinto phandle kwelizwe mahala okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo kulandela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezimqoka ezitolo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu kuzasebenzela izikhulu ezilemali yaphandle kuphela
Beside ukuthi i-manufacturing yethu ke inga-affectwa ke lokhu ke ama-products avelela ngaphandle kwamazwe ukudingakala kwemali yangaphandle kwamazwe ke la kuza khuphuka. Ingxenye sizabona njalo ke idola la lekhaya ke liluza ke amandla ngokuqinileyo ngokuthi abantu baye begijimisa ke idola ke elangaphandle kwamazwe. Kuzabangela abantu abaningi ukuthi balifune lelo dola ke elangaphandle kwamazwe, uma imali ezangaphandle kwamazwe. Yona ke inlutshwana kuzisebenzi ke kuzaba lukhuni ngokuthi kuyabe kusidla ke esikhwameni njengoba kuyiyo ke imali abayiholayo. Izisebenzi eziningi ukuthi ziye ezitaladeni ziyethenga ke imali eyangaphandle ngokuthi ayitholakali phela emabhenki le imali. Ukuze ngikwanise ke ukuya ngaphandle kwamazwe ngiyethengela abantwana ukudla, nxa sengiholile ke i-RTGS le yeZimbabwe, so kufanele ngiye emkambo omnyama ngiyedinga ke idola le-America. Lisuke libe selidluphuna ke imali yami yonke ke ngisale ngingalalutho. So kuzisebenzi kubayanga abanjengathi ke akusoze kusincede kakhulu lokho okwethulwe ngukhulumende ukuthi sesiyakwanisa ukuimporta ke ama products athize. Abantu abazabenefitha yizikhulu.
Udaba lokwesulwa komthetho obuvimba amabhanga ukukweledisa lilubona njani?
Bekuvele kuliphutha njengoba nje besichile ekuqaleni ukuthi hatshi ayisikho kathi kufanele kwenzakale lokho. Besibone kungani nje kube kwenziwe kungazange kukhangelwe ke okuthize okungenzakala. Sibone ngani ke uhulumende bephe wagijima kumbe ngokucaphuka wehluleka ke ukuthi ajongisise ukuthi lomthetho uzalimaza okungakanani ezomnotho.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Kusenjalo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso phose samachumi amahlanu ekhulwini 49% namuhla emkambo kahulumende oqhutshwa libhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe okuyinto etshiye uzulu ekhuza umhlola. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola kuleli alikhulu elilamashumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa namuhla iReserve Bank yazise ukuthi idola leMelika elilodwa beselithengwa ngamadola eZimbabwe angamashumi amabili lamashumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika libikwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amane 1:400. Ingcwethi zithi lobu yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka utshabalala. Abahlengi sebenelise ukukhipha izidumbu ezinhlanu emgodini weBucks Mine eColenbond duzane leGwanda lapho okuwele khona abembi begolide abayisikhombisa ngomgqibelo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Kukhamuke isililo ngemva kokuba izihlobo zabembi zibizwe kuzobona ababhubhileyo abaqala ukukhitshwa ngehola lesiyagalolunye ekuseni. Ngesikhathi sisiye emoyeni bese kukhitshwe izidumbu ezinhlanu emgodini. Unkosikazi Gladys Ndlovu uduselwe esegcekeni kulandela ukudlula komkakhe kule ngozi.
Siyabonga uNkulunkulu usesiphendulile uyizwile imthandazo yethu usephumile ubaba okufanele ayilala ekhaya simo ahambe ngaso aso sime nganisikhangelele endlela kaSathane lendlela omsebenzi wakhe okade ewazi ezincwadi zakhe yize ezimfikise kuleyo ndawo kuze kufike isikhathi sokuthi alalele kule ndawo. Namhla ngisele nabantwana nezizukulwane engingakwaziyo ukuthi ngizazithini. Ubaba bengikhayelela ukuthi sizaba sonke kuze kube sekupheleni.
Unkosikazi Lester Ncube odabuke wange ngubabakazi omunye ojaha oyehlelwe ingozi uthi umntanabo bamthole kwisimo esibi.
Kade engasakhanyi ukuthi ungumuntu obesebolile bekunuka kuyanuka. Kakhanya ikhanda leli libotozekile ukuthi lobu kudla amboni ukuthi ngawukwanisa ukudla. Phathe okunye okungayenziyo ngoba ubesesengumntwana omncane kade sikhangeleli impilo ukuthi nguye ozasigcina ikusasa ngoba ubengakathathi ubengumntwana omncane. Ule 27.
Umnumzana Philemon Makuwele ngumgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation uthi iningi labembi kalinanzi izifundo zokuzivikela lapho lisemsebenzini.
Nxa sikunanzelela siyananzelela ukuthi kulezinye izinto lazo ezishothayo kithi ama-miners njenge-understanding health and safety issues asijwayelanga ukuqakathekisa ama-health and safety issues but thina njengeZimbabwe Miners Federation saqalisa nje ukutrena abantu long back but abantu bebenganaba ku-understand because abantu ngabangakubonanga eduze ingozi ezinjeazonezi. They don't understand ukuthi into le iqakathekile ukuthi sifunde into le so that we prevent ama-accident angakabuyi.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemgodi umnumzana Paulette Kambaruma uthi bakhangelele ukuthi bebe sebekhiphe zonke izidumbu lamhlanje. Uphinde wathi njengorhulumente bakhathazekile ngengozi zemgodi.
It's so unfortunate. Our condolences to the families, the relatives, the workmates of the deceased people. We are so sad as government and we want to urge the communities around to adhere to all safety standards to make sure that such things won't happen.
Silusizi njengorhulumente ngalomonakalo sithi dudu kumdeni lezisebenzi ebezisebenza ababhubhileyo sithanda ukukhuthaza abambi ukuthi bazivikele uze imonakalo efana lale ingaphindi iyenzakale.
Obekhokhela abahlengi bevumba thigwe umnumzana Clopas Karima uthebe ungalula ukukhipha bembi labo emgodini ngoba ubula amanzi njalo utshona kakhulu siyaphansi. Abanini bomgodi lo abegaweni Holdings bathi bazaphathise ekungcwabeni ababhubhileyo kule ngozi enzakale ngomgqibelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBucks Mine eColembon ngingu-Albert Ncube.
Umthethwandaba we-High Court wethule isinqumo esivimba ikolishi likahulumende eleHarare Institute of Technology ukubhatalisa abafundi ingxenye yefizi ngedola leMelika. Leli kolishi belisithi abafundi kumele bahlawule isilinganiso sokungamatshumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-35% yefizi yabo ngedola leMelika. Kodwa abafundi bencediswa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights baphikisele sisinqumo eHigh Court. Umahluli uJustice Happy Asijou unqume izolo ukuthi okwenziwa ileli kolishi kungaphandle komthetho. live talk ukuhlelo labasakhulayo ole the connection namuhla sikhangela okwenziwa ngabantu phezu kohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lezokhetho. Uzulu weZimbabwe ophakathi laphandle kwelizwe useveze imbono etshiyeneyo ngesinqumo sikahulumende sokwesula umthelo weduty empahleni enengi esetshenziswa zimuli insuku zonke. Kubika umqondisi Dube.
Uhulumende weZimbabwe uthi impahla enengi esetshenziswa endlini efana lokudla ayisoke ihlawuliswa umthelo weduty uma ithengwe phandle kwelizwe. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla enengi kweZimbabwe ikhuphuke okwamagama emavikini adluleyo. Uhulumende uthathe inyathela lokwesula umthelo weduty empahleni eziningi kuyindlela yokufaka imiqobotsho ekukhuphukeni kwentengo. Inyathela leli likhangelelwe ukuthi livule amasango okungena impahla enengi ivela emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Unkosikazi Debra Mkhasa wenhlanganiso yabaphila ukuthenga lokuthengisa impahla koBulawayo uthi imizamo kahulumende ilakho ukubulala umkambo olungisa impahla etshiyeneyo eZimbabwe.
Ukukhutshwa kwe-import duty yama-basic commodities ngibone ngathi njengeZimbabwe ungathi kukhona esikulahleka khona. Yebo, ungabe kuqondile kakuhle ukuthi izinto import duty ikhitshwe, kodwa singananzelela ukuthi njengeZimbabwe ade sikhuluma ngeBuy Zimbabwe ukuthi izinto zethu lathi esilazo esizenzayo ngapha njengeZimbabwe abantu bezithenge. So nxa sokukhitshwa iduty leyana ukuimporta, abantu sebezabuyela besiyathenga izinto zeSouth Africa bethenga izinto zeBotswana.
Umkhasa uthi inyathela likahulumende lizabona ukungena kwempahla noma ingelahlonzi ivela phandle kwelizwe kukhangelwe intengo ephansi.
Njalo kuzasenza ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe sihlale sithenga izinto zokungathi siyadubeka ezinye ezi-expayileyo ngoba sezizaqala ukubuya izinto ezi-expayileyo ukuthi abantu bezithenge bezidle. Whereas ngabe sithengisa izinto zangapha ezeZimbabwe besikwazi ukuthi zi-fresh from mafarm. The fresh from endaweni ezijiyeneyo zithengwe zihambe. So kutshengisa ukuthi hhayi njengeZimbabwe yangazi kukhona lapho esingathathi khona kuhle.
Umnumzana Sifas Chuma ohlala eHebroni kavumelani lo mbono kahulumende ukuthi avulele impahla ingene mahlana kungela mthelo weduty.
Angivumina kamvumelani layo indaba le yokuthi ukuvulela kokuthi abantu bathenge phandle isiza izasolva iproblem because kuvulelwa isikhathi esingakanani, you know, ngoba bona laba abantu abadurisayo bayenelisa, yibo futhi abayenelisa ukuphuma bayothenga phandle izinto ezichipa babuye bazithengise ngemali eningi. Umuntu osemakhaya yena uzayenza njani? Uzahamba la eBotswana kumbe uzahamba eGoli? Mina ngibona ingathi vele kakusebenzi. Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende kadile labantu bona laba abenza izinto ezingaqondanga in terms of price fixing.
Abafana lo mnumzana Stanley Ncube eHebroni bathi linyathela elihle lokususa umthelo weduty uma kukhanyelwe ukuthi impahla ephandle ilentengo ephansi. Kodwa noma nje esamukela lelinyathela laye uthi kumele kube lokunye okumele kukhanyelisiswe.
Ukumiswa kwe-import duty izindaba ezimnandi kakhulu kithi lapha. Ngoba kade sesizokuzanika abantu ithuba lokukhetha ukuthi bafuna ukuthenga ngaphi. Kodwa kuthi kunjalo nje siyabona ukuthi lapha eBotswana into sezigwele kakhulu intengo zakho nasokudula lapha. Ngoba uzathola ezinye izinto zichiphile eZimbabwe ezinye zichiphile eBotswana. Kodwa kunceda lo umuntu osebenza ngapha nxa esiye ekhaya evakatshe ekhaya esuka ngapha ethwele impahla zakhe uyakwazi uyangena lazo kahle. Kuthi kunjalo nje siyabona ukuthi kuzanika icompetition kumakampani aseZimbabwe ngoba bazabe sebekompita le mpahla ezivela ngapha eziyabe zichiphile. Kuzabe kungasoze kuvusa i-economy yaseZimbabwe.
Izolo uhulumende okhiphe uluhlu lwempahla ezavunyelwa ukungena kungelanhlawulo yomthelo weduty. Impahla le igoqela impuphu, irice, iflour, isepa yokugeza leyokwasha, uchago lwempuphu lolwabantwana, umuthi wokuxubha amazinyo, isawudo, imajarini, amafutha okupheka kanye lamahlamvu e-DM. Uhulumende ukhangele ukuthi inyathela leli liphathise ekutholakaleni kwempahla elentengo ephansi ekhaya. Inyathela leli lizaba khona okwenyanga ezisithupha kusukela lamuhla. Mingu, Kondisi Dube, Oindaba, Studio 7, Nisabron, Kwele, Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje usephelelwe ngomsebenzi umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu. UMpofu uxothwe umsebenzi ngenxa yokungadlali kuhle kweBhoso okwengxenye yesizini yonke. Kubika uJoseph Njanji.
UMpofu ubikwa ixotshwe endawonye lomsekeli wakhe obekuthemba Ndlovu kanye lokhangela abadlali uveza igama Dlodlo futhi osanda kuqatshwa uba ngomunye wabaqeqeshi beqembu uJoel Luphahla nguye ozabe eziphethe esidukwini usadinga umqeqeshi omutsha. Intatheli ezindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi bekuvele kusobala uba uMpofu akusensuku zatshwala engaphelelwanga ngumsebenzi.
U-13 games singabale FC Platinum le Dynamos ezingaphelanga uwina amagame abangu-3 kuphela. Ule 3 defeats na matros angu 7. So ayibe sisegcekeni nje ukuthi khona uyaxotshwa njengoba iclub itargeta ukuthi wini i-championship and ngendlela ade sokudlalwe ngayo akula championship ebikhanyiza wina.
Umgcinisane weqembu leHighlanders uJohn Fatsibanda ukhulume ekuqaleni komnyaka wathi lo nyaka bafuna isicoco selithi kodwa ngemva kwemidlalo esidlaliwe iqembu leHighlanders lemiklomelo elitshumi lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elitshumi lanhlanu iqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Inn. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu leHighlanders lixotshe uMpofu ngesikhathi iqembu lakhe selidlala ibhola elinathisa amanzi.
Indlela iqembu lakhe elidlale ngakumdlala lomdlalo Amos iDynamos iqembu ekade liphezulu kwengalani kodwa indlela abadlale ngayo ngendlela abakhulele ngayo iDynamos ngokubona kwami iqembu la Highlanders libe selilihle libe seserenje kancane mhlawumbe ukuthi lihlohle amathuba liwathola.
Abasiki bebunda bathi umqeqeshi oyisizalwane selizwe leSouth Africa uGavin Hunt kumbe uHendrikus Pieter de Jong oyisizalwane seHolland njalo oke waqeqesha iqembu leBhoso yibo abangathatha isikhundla lesi esithiwe nguMpofu. Sikhangele umdlalo kakhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithi Chevrons linqobele Namibia ngamaranza isikhombisa emdlalweni ohlobo lwe-2020 namhla enkundleni yeQueen's Sports Club koBulawayo. Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthele lamaranza alikhulu elilamashumi amahlanu lane 154 lilahlekelwe ngabadlali abane kuthele Namibia seliphendula lenelisa amaranza alikhulu elilamashumi amane lesithupha. Ocubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lizibeke esimeni esihle ngokunqoba namhla.
Iqembu lamaChevrons liqalise kuhle emdlalweni walo wama-T20 eliyodlala leNamibia. Sokusele ukuthi amaChevrons aphendule nge-Thursdays boneke ukuthi azawenza njani emdlalweni wesibili enkundleni efana eQueen's Sports Club ke bezama ukuthi banqobe i-series leyi belungiselela imidlalo yama-World Cup qualifiers ke.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uyokhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba itshaya amaranza ngamachumi amahlanu lanhlanu 55 umdlalo wanamhla ngokuqala kwemihlanu yohlobo lwe-2020 ezadlalwa ngamaqembu lawa njalo yonke lemidlalo izadlalelwa edolobheni lakoBulawayo enkundleni yeQueen Sports Club. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejini.
Inzwisa kuphela siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende namuhla wesule umthetho ofakwe ngumongameli Mnangagwa kunsukwana ezedluleyo obuvimba amabhanga ukukweletisa izimali. Abahlengi sebenelise ukukhipha izidumbu ezinhlanu emgodini weBucks Mine duzane leGwanda lapho kuwele khona abembi begolide abayisikhombisa ngomgqibelo. Kwanele Mthwakazi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olibhalelisayo uNtungameli Nkomo. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.